Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuMfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khonokho wazothi belikade waphuma indlisi fithara abantu bancedisa ukuthi bathethile.
UMnumzana Saibeth Msengezi owaphanyeka udaba edalele High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo azama ukungena emanzini ukuthi kubaleke nendlovu leyo kulapho ahlangane nomndeni athi yamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya usequnywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Saibeth Msengezi ofisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izo lokusihlwa eHarare ngabacetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseku High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsekenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsekenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSaibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb. Imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethi kwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khonokho wazothi belikade waphuma indlisi fithara abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu onganye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli libusa iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokho akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSaibeth Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokho akwenzayo?
Indaba isisenkantolo. Khathethi ukuthi angayi-withdraw-a. Kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kathi vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisa isibanzi. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esayi-investigator. But ngikhethi ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Saibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa uthi ngabakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene obebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi ukuba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Sama ukuthi inhlanzi yebhejini engene ku-island kwasekubuya indlovu yakufunanada amanzi yena eku-island. So wathi yabona indlovu enye indlovu yase yamulanda ngade kade khona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyana eyamuhambayo asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyana. Kulapho ahlangane nomndeni wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yaze buya abanye kade bethiya inhlanzi. Yibo abamlamulayo manje ngophosa amatshe ukuthi yimiye yena bayamdonsela phansi ngeni basesengabantu betaxi abamthathayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo zami ngiya-operation baquma inyawo yangena isandla semsayini.
So baqumeni?
Unyawo lesandla.
Unyawo olulodwa?
Left side. Unawo lesandla labantwana abathathu bethethe abathathu abangutini then omunye wangkhona wobalekela osithi wakhona wabhubha kahleko so kehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangutini bengasapota kodwa ayebehlekeziemfikazikazini emncane.
Singathi-ke manje useyaphila njani? Kuyina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke baba lapha ngizile yoba okakhethi uhlezi lomama umama wenkolo sekhulile so kakhethi ngiyuke umuntu owekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama lomntwana wakhe sakhethi vele sengizima ngizakwazi ukuthi ngiyabe siyedize kuyo abantu kodwa hhayi ngizima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi yethi vele uncedo olufaneleyo engiwucelayo luningi kenye yoba ama-cofis ankolo esibhedlele esibhedlela imithi yabe njengokuthe ngingavele akuningi ukuthi singawukhanye ukuthi labo abantu bedirectiyedida sibe
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
Leyo emsebenzisi w7 254 7 0 7.
Yiphinde njalo
w7 254 7 0 7.
Umnumzana Christopher Mkombwe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMatabeleland North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathutshozela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. UGawule usungula lingxoxo.
Onikita mangena kathi bayanga baya ngathi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko esimele sikubuyelele siye kugebha. Kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi ziningi izinto ezayenzakalayo ezimbi. Konke okupha kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa funeke sikubuyelele kathethi sanela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulako eZimbabwe akulakuthula.
Ndlovu nansihayi
ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ube ngu-vice president kusenzakalo dlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze ku-runoff wuye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu bababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni especially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawe labantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
Baba Gawule kuthiwa ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo ubusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sekunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kwakekube kuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathesi akusinthi nakathesi uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kuba sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo wakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
Hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa ukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto ayenzwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babaparada besuka lapha beganyula bequnya izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kokuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa nguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuthi sizokhuluma ngento ezenziwe ngumnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya i-Rozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli yenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukangele ukuthi kuloku kuthula kule nto zonke independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni anisakhangelwa ezama ukuthuthukisa uzulu emasebeleleni enjengezamubezi-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakwaizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi nesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khona lapho siphinde up from khathesi siya phambili kodwa singaphepha mangingoba sikuthi ubani wayetebani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi khathesi kubusa uMnangagwa asikhadeni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe khathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu Sangena usigaba esilandelayo siyesikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo eEast Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLayman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abeJohns France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko.
Senana masiko wawusenzi umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhonana besithi umasuku induna ematopo kayizange ibukiswe kazange kwenziwe usiko so kuhamba njani kula ngale ematopo
ye kunjalo sibili kutsho ukuthi okokuqala ngathi mina induna yamasiko amasiko abantu naye induna yabantu yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe umasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala akasokaye ndawo. Ngoba usiko kufanele ukuthi nxa induna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenzeka ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga uyise engabuyiswanga isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke indaba engazange ibukiswe kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho.
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakomasuku yena ngokwakhe akuvume khonokho atsho ukuthi angisoke ngingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa ubuyiswe uyise kuqala mandula azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni izinto zisoze zimhambele kuhle ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke manje
isizwe sakhe sele sikhonona.
Yeah, so pho kumele benzeni kolapha ke abakumasuku?
Hayi, bona okwamasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni. Bona abakumasuku abaye badaleni babuze baxolise kwenziwe izinto zonke ngendlela. Babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, yishilo ikhozi lentaba emnyama efictory libunyela kumanyango kunyelo nebani layatshelwe khona le egokhwe ukwenze ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke gqiba ngamafitshane ngolombo babangweni.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bakufake isintu siphi ukuba induna ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko ibuyaphephisa ukuthi besingakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engakheziswanga ngosiko.
Yikho
engadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke lapha besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya okhona ngale-ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Asifundeni umtshumayeli chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abanengi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ukubhema kumbe ukuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akula msebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabe imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okudakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ngkhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhana ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo. Kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okugcina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulabantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo, sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu agcine esesejele esesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala, ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho, lempilo yakho, lakho konke yikho khona, kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhahlala emakhokhoba, kumbe ngikhahlala eBenside, kumbe ngikhahlala ekhaya, kumbe ngikhahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba, ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungumbani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala, wena kumele ubize igama likaNkulunkulu, likaJesu, usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena mahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. Nkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sethulela okwenzakale namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeCasalanga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 ngele-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields. Iqembu le-Manyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamo emdlalweni obusenkundleni e-Sakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshayele triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni e-National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
Uchitema ngomunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekholula uqeqetshi abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Ah, khona ku difficult but njengabantu bebhola anti besadlula kulezo stage anti khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChitema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChitema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChitema.
Kulula ukusebenza nabantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola. Terms of ukuthi nxa ekhulume uyaku-understand ukuthi lento eyikhuluma leyo into engayo lami ngandlala sasikhuluma soendile ku-easy ku-relating i-message very fast kuma-players.
UChitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu, uChitema udlalela iqembu leMonomthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlalaphansi, uChitema udlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge, athele Border Strikers kanye leTown United. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakho uhlelo lwalomhlanje uthi sikhangele bese lazo uMnumzana Sayibheth Msengezi owaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesayo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-imeyili yethu ethi studio7@voanews.com. Ngilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona la kuFacebook VOA Ndebele, la kuInstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.